tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 25 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumajumi amahlanu lasithupha 56.
Uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitsho yona leyo namba kule corruption kumbe kulani nje ongabe kukhona, zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto.
Umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Shinki Munyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uZulu azikhulule kuhulumende weZANU-PF omubi.
Babalisa iMachobana, babalisa iMpophoma, babalisa iLuveve leGwabalanda.
Udubo lwesihudo esiqhamuke kobulawayo kunsukwana ezedluleyo luvikwazo lunganeno. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumatshumi amahlanu lasithupha 56, ngoba phakathi kwabantu abahlolwe izolo akekho ofunyanwe elo mkhuhlane lo. Asebesindile bona balokhu bengamatshumi amabili lanhlanu kuthi asebefile labo balokhu bebane. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-345,561 njalo wahlasela abedlula i-5.5 million. Ezwekazi le-Afrika khona usuhlasele abedlula 107,000 njalo wabulala abaphezu kwe-3,200. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende uphakathi kokudingisisa udaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana bebandla le-MDC Alliance yabathathu. Ababalisa umeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joana Mamombe, uSisilia Chimbiri kanye loNesai Marova. Kumbiko awethu leyizolo ntambama umnumzana Moyo uthe ukuhlukuluzwa kwabesifazana yinto abayisolayo kakhulu njalo abangeke bayivumela. Kodwa uthe bakhathazekile ngabantu abasola uhulumende weZANU-PF besithi nguye owathumba abathathu laba. Umoyo uthe uZulu laba kwamanye amazwe kumele babekezele bamelele ukuzaphuma kuphenyo olwenziwayo.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle. Siyalinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo 8 PM kusiya ku 9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Sikhangela njalo udaba lokwephulwa kwamalungelo abesifazana okwenzakalayo emazweni achiyeneyo okugoqela eZimbabwe ngalesi sikhathi ilizwe liphakathi kohlelo lwe-lockdown. Silusize ukuthi alisoze liyenelise ukungena kuhlelo lolungocingo njengensukweni ngoba sisebenzela ngekhaya asikho kuma-studios. Loba kunjalo zilokandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho-ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha ku-Studio 7 ngo-8 ntambama.
Omunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Shinki Munyeza uyaqhubeka ngokuchothoza uhulumende weZANU-PF Esithi ugcwele ababusi abalochuku njalo uthi uZulu weZimbabwe kumele asukume azikhulule kulobu bubi. Umunyeza ongumfundisi uqale ukusola uhulumende ngenyanga edluleyo njalo ngesonto kuntshumayelo yakhe. Uthe sesifikile isikhathi sokuthi uZulu evambane njalo ahlokome asuse uhulumende kaMnangagwa. Uthi uhulumende lo ubusa ngodlame njalo uthi ugcwele amasela lezikhohlakali esezibulele ilizwe. Ngokunjalo umunyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uMnangagwa asuswe embusweni. Okumangalisayo yikuthi yena uMnangagwa kakamxotshi ekubeni ngumcebisi wakhe. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Into le ekhulunywayo uMshinki Myiza vele sonke siyakwazi ukuthi indaba okumele uZulu ayenze njalo siyakwazi sonke, but nxa isikhulunywa ngalaba abalwela uhulumende abafana labo Shinki Myiza siyabe sesicabanga nje sesilemqondo omubili ukuthi baqinisile yini ukutsho kwabo kumbeni nje bazama ukulwela uhulumende ngokuthi kube lombono ukuthi mhlawumbe uhulumende usetshintshile izenzo zakhe ingani engazange abamba kumbe achaya kumbe wakuxotsha uShinki Myiza. Ngoba sonke siyazi ukuthi uShinki Myiza udla emganwini kaMnangagwa njalo uhlala etafuleni eyodwa loMnangagwa. So ukumchothoza bemchiya nje ezambila, hayi nje ayisonto esingamangala kumbe singatshona sididizela ngayo, ngoba siyakwazi ukuthi hayi zidala zombili laba ngabantu banye nje bahlala besidla bebonke nje lapha sebefuna ukusibamba amehlo nje nokufuna ukusithabisa ngamanga. Kodwa thina siyalazi iqiniso ukuthi hayi uShinki Myiza uvele esebenzela uMnangagwa kanye nohulumeni.
Umunyeza ugcwele yonke indawo utshela yiloba ngubani olendlebe uthi uMnangagwa lohulumende wakhe ngabantu ababi, ngamatribalisi, ngabantu abakhohlakeleyo, ngabantu asebebulele umnotho welizwe, ngabantu abalochuku. Kungani engamxotshi emekela eqhubeka engumcebisi wakhe?
Sonke siyakwazi nje ukuthi uMnangagwa esingathi ngesilungu best go craft a deception. Yikho nje bempha ibizo besithi ngucrocodile. Mina ngombono wami nje ngibona ngani hayi iplan yakhe ekufuna ukuzama ukuthi atshengise ukuthi hayi yena uzimisele ukutshintsha njalo utshiyene lohulumente owayekhona owayekhokhelwa ngumgabe. Ngoba usebenza noShinki, khathesi uSishinki mayeze sephume sesithi hayi sechothoza uMnangagwa, uMnangagwa emchiye ngamxotshi. Siyakwazi sonke ukuthi hayi nxa uMnangagwa ezimisele sibili ukuthi usetshintshile, kungasenani ukuthi kathi kuyini okwabangelayo ukuthi kuzobanjwa laba amantombazana ayemchothoza. Why kukhethwa abantu abachothozayo? Abanye bayabotshwa, abanye bayachaywa, abanye bayanyamalala, kodwa abanye bayachiywa behamba. Okutshengisa ukuthi hayi i-tactics yakhe le yokufuna ukudayilutha i-opinion yabantu yokuthi sicine sesicabanga ukuthi hayi mhlawumbe usetshintshile kumbe uhulumende lo mhlawumbe uzimisele ukuthi uZulu akhululeke amchothoze. Kodwa thina sikwazi ukuthi hayi ukukhululeka sibili kasikhulekanga, ngoba singangena emgoqweni kumbe sifuna ukujingisela, siyachaywa, siyadutshulwa, osisi bethu labomama bayarichwa. Okutshengisayo ukuthi hayi bakhona abamele bekhulume kube sekusiba laba abangavunyelwayo ukukhuluma.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxe njalo lesiphathamandla sebandla leZANU PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi uMunyeza engaba esecotoza ibandla leZANU PF ngoba lokho abekuthola kungasekho.
Nxa ngikhangele umnumzana uShinki Myiza ngibona ngantwa indoda eyahambayo esikolo yafunda, ngakho ke uyakwazi ubana nxa kulento ayibonayo ayitshoyo naleyo ukuthi kunambe kule corruption kumbe kule tribalism kumbe kulani nje ongabe kukhona zikhona indlela ezokuphatha ngayo leyo nto kanti nxa ebona kulabantu abakorrupt kungani engahambi ayo faka ufakazi bakhe kanti silabo zakhe silamapolisa njalo siyakwazi ba futhi lama anonymous nje ukuthi uyazibhalela incwadi yakho uyo iposta kwabantu emapoliseni besale beyibala bese belandela umkhondo oyabanike wona andiyabona nxa sikhuluma ngecorruption the reason why sisehluleka ukuthi sikubambe izinto lokhu kungenxa yokuthi bona akula muntu obuyayo egcikeni azofaka esingathi kona ilokuzeni substantial evidence sibili ekuthi nangumuntu lo wenze lokhu wenze lokhwana into ebambekayo eyokuthi ona singagcina sesikwanisile ukuthi siprosecute lowo muntu pho inkulumo nje kuphela mina ngibona ngantu kanje umuntu la yabe sezenzela okwakhe angabe elesifiso sokuthi akwenze njengalokhu okuthoyo nxa kuyikuthi uhambe wathumayela amagama anjalo lo esithi kona abantu bavukela uhulumende lokhu ke yike sibiza ke sithi yi high treason usezama ukubhukutsha esizibeni esilengwenya ongayisiko okumele umuntu akwenze konoko uyakwazi ubana kona i democracy ithi yona nxa kuyikuthi kona umbuso othiza sawufuni siwususa ngama election hathi ngomvukela kumbe ngezimbi kumbe ngento ezifana lazo nalezo pho nxa yena esengumuntu osenza njalo ekhuluma njalo hayi ke umthetho sokumele uthi take its course udibane laye
umunyeza ngomuntu obonakala ngabantu abanengi njengomuntu osekela umbuso wezanu PF okwesikhathi eside abantu bambona ngalelo lihlo nxa esevukela ibandla lenu esexothoza ekhuluma ngobubi bombuso wezanu PF akuvezi yini khonoko ukuthi ngempela kukhona okungahambi kuhle
sengahamba emhlanganweni eminingi ezanu PF angikhumbuli mina nihlangana laye ubaba umnyezi so angikholi ona singambiza sithi ngumuntu osekela ibandla lezanu PF kodwa into esingayitsho yikuthi yilabo abama-businessmen abalutshwane ababe besidla ngebizo lezanu PF kodwa bengayisekeli njalo bengayincedisi ngalutho angikhumbuli mina ngitshelwa kumbe sibikela ukuthi hayi ubaba ushinga umnyezi sesincedise ngokungaka njengebandla lezanu PF so mina engibonayo okunye kumele abantu bakunazelele ungakuthi uyakudiga sibili ukuthi uyakudingisisa uzathola ukuthi engxenye mhlawumbe lindoda le isicasukile lapho ebesidla khona sokuvalekile
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme
Isihudo esiqhamuke kobulawayo ngeviki edluleyo sibikwa singaba sesiphelile kulabantu abanengi ababikwa besiwe esibhedlela phezu kwesihudo lesi Lanxa abomtholampilo bengasichasiselanga ukuthi udubo lolo lungaba luqale njani izakhamizi zithi zicabangela ukuthi impompi zamanzi zingaba zidubukile amanzi asehlangana lawalengcekeza yezambuzi uChris Gande weStudio 7 uxoxelo kansila kaWard 15 egoqela esiqongweni Old Luveve, New Luveve, Le Luveve Industries, unkosazana Febi Msipha.
Wakubile sengi ngobantu ahamba la ngathi abazale mapayela kubo house number 970 laba nje kona ngale ndiyeli bekhane livula sibi. Usukuthi mina ngicaba nalo abantu konke nje ukuthi hayi kwaba lifuzo ngoba kade singa okuyeni kwawo. Andi bethi ngayizwe la ake right hand ukuthi sengi la ke right.
Yona i-council likhulume layo yini ngodaba lona lo?
Ikhulumile ngoba besihlangene ne-management i-2000 Friday. So nabo bathi bona hayi bayaqonda kakhulu.
Unkosazana Febi Msipa ngukansela ka ward 15 kwaBulawayo. UChris Gande uphinde waxoxa njalo lomgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association nomnumzana Ambrose Sivindi. Yena othi sebecele ikhansili yakoBulawayo ukuthi iphenyelo ludaba.
Kuvelile ke ukuthi kulezinye izakhamizi ezifakileyo umbiko lapho kokuthi kulendawo ezilohlupho babalise iMachobana, babalisa iMpophoma, babalisa iLuveve leGwabalanda lengxenye yelobhengula lapho abathi bona kukhanya kulezinye indawo kwana lamalokishi lapho kukhanya kulamanzi aphuma engcolile abathi bona kukhanya ngathi contaminated. Ngokunjalo ke bakhuluma into eziningi-ningi ukuthi labantu kukhanya ungathi kule ngozi yokuthi abantu sebegula lo mkhuhlane owezihudo. Ngokunjalo ke singeke njengoba kuyisinanzelo bekuyi-holiday lowo mbiko siwubambile sileqiniso lokuthi sifisa ukuthi i-city council bakudingise lokho kwalesi sikhathi ngeke sathi ukuthi sibili kuyiso yini isihudo kumbe lokuthi kambele amanzi acontaminated ngani, ngoba siyakukhola ukuthi lokho kusafanele kube le ndlela yokudingiso singathi i-investigation kuphume egcekeni. Kodwa ke liqiniso ukuthi izakhamizi zikhalile, kwaba futhi lezinye izakhamizi ezikhalileyo kwenye indawo emahajula abanye baze bathatha amanzi akhona bayathumela ngamaglasi, bathatha amapisha bayathumelela abantu bayabone amanzi la bekhanya sibili ebomvu.
Wona umumo wamanzi unjani edolobheni lokoBulawayo? Sizwa kuthiwa kwezinye izindawo izikotsho sezisoma.
Well, umumo wamanzi emzini wakoBulawayo kathe sawumhlanga. Njoba sengitshile ukuthi siyananzele ikhansili ukuthi iyavuma ukuthi emadamu ngala kusela amanzi. Sebevala amanzi engxenye sathola kwezindawo kanye ngeviki. Lokho kuyasitshengisa ukuthi umumo wamanzi awumhlanga. Ngokunjalo ke abantu abaningi basuka bayehlasela bezama ukuthi bathatha amanzi kuma-bowls. Kule ngozi yokuthi abantu bangathatha kakhulu amanye ama-bowls, bayasitshela lapho abantu ukuthi amanzi akhona egcine sephuma kancane, amanye egcine engasaphumi, sokufanele abantu bake bame kancane kubaze bayathole. So kumumo wakhona unjalo, kodwa i-city council siyananzela layo ukuthi iyazama ukuthi letha amabhawuza, kodwa kuliqiniso kwakhathesi ukuthi siyananzela amabhawuza ayakhulelwa ngabantu. Ngikhuluma kanje kathesi ngike ngadlula emagwegwe labana ngabona abantu belayinile. Kathesi ngasuka labana ngakhona ephumula ngithola abantu belayinile. La kwezinye indawo kulomnye ofaka iplatform lapho wathi emagwegwe abantu labo belayinile. Ngezinye indlela kutsho ukuthi amabhawuza nxa i-council izama ukuthi inika abantu amanzi kuba nzima. So ke ngokunjalo umumo wamanzi kathesi awumhlanga, kodwa nxa esingakutsho ukuthi sigcwalisa ngalezakhamizi ukuthi la manzi amanye esiwathatha endaweni ezingaqedakali njengemthombo okuhle ukuthi singawanathi ngoba angamanzi engahlolwanga angasigulisa. Kuthi labo abagulayo abangabele esikhuthi njengoba abantu besitsho siyabaxwayisa ukuthi kungcono sibili kusasa bavukele ema-clinics bayekhangela ukwenzela ukuthi bancediseke, ngoba ukuhlala kuphela ezindlini khuluma sezindlini kusuke kwesincedo. So siyabacela bonke labo bantu ababona ngathi banjalo kumbe ngabantwana abagulayo abazala sibone into abantwana labo siyabahambisa ema-clinic kusasa lokhu ukuthi bancediswe masinya. I-council layo nxa ukuthi kulo hlupho lwesihudo masinya ibone ukuthi ingancedisa njani izakhamizi ukuthi singumkhuhlane ongaqhubeka umemetheka kusiya phambili.
Umnumzana Ambrose Sivindi ngomgcinisihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Zeli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umdlali weqembu leWange Football Club uKraven Banda ubotshiwe ngemva kokutholakala elempondo zendlovu. Iphephandaba leHerald lona lithi inani labantu asebebotshelwe ukwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus selisedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,682. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
salibonani Studio 7, salibonani basakaze, salibonani bantu bonke bakamlimo. Hayi kunzima sibili siyazama ukucatshela umkhuhlano nalo kodwa kunzima sibili akwazakala ukuthi senze. Kodwa silungini kuba lobunzima ngoba abantu bathenga amanzi abanye sisebenzisa amamitha. Goli Zimbabwe konke kuyafana kodwa kona kokuyinto kuza sixabanisa thina sishoda ngoba indlala izabulala abantu. Umkhuhlane lawo ubulala abantu, abantu kabasebenzi and then kuzaba nzima lokho kuyinto lokho impela. Asazi ukuthi senzeni kodwa hayi asibekezeleni kuzazenza ngoba hayi kuzima sibili ngoba amamitha emadorobheni wazima ole mitha ingapheli iphelile imali ithatha injengebulawayo. Mina ebulawayo into engizondisayo ukuthi umntana wami uthe yabhadala amagethi bamtshele ukuthi bazamvalela amagethi khonokho akuzonto enhle. Siyabonga Studio 7 labantu bonke umhlaba wonke jikelele liphephe. Siyabonga.
Salibonani Slobo ka Studio 7 bonke njabalalele ku Studio 7 na ngumama wekenelwethu. Ngithi hayi corona, hayi siyayibona sibili corona. Hayi thina ngapha indlala ngasekenelwethu, hayi khulile sibili indlala. Abanye bayahola kodwa abanye abaholi. Abangaholiyo bayalamba sibili. Uhola abayihulfay.
Siyacela lina siphathamana sezana uPF le. Alike liyekele engqondweni yempi. Liyekele ingqondweni lezi ezingasebenziyo lezi. Manje abantu bayahlupheka bathwele izima. Sikuthwele izima egangeni siyahlupheka. Asisakwazi ukuthi siyenze njani. Egoli kunzima ngapha. Abantu bavalelwe ezindlini, babayekela umkhuhlane. Kodwa lina lisayangisa, liyangisa abantu, liyangisa ilizwe, liyangisa isizwe. Lina abantu eseligugile lini. Livuke lizwe ngopresident. Yeyo uhulumeni kaMnangagwa usebenza nzima. Yeyo uhulumeni kaMnangagwa uyazama. Yeyo uhulumeni kaMnangagwa is open for business. It's a new dispensation. Kambe ungathi new dispensation ihlazo leli lilenze abantwini. Lina vele liyayangisa ukugcina lina abantu bezana uPF. Yini elisifakela amehlo emazweni ngenxa yokuthi vele alicabangi. Angeke uthumba abantu ngensuku zamanje. Angeke utshaye umfazi ngaliyandlela liyana. Bona nje abantu bamanye amazwe bathini nxa bebona ihlazo elinjengaleleli. Uqeda ugijima futhi usiyakhona ukuthi hey ufuna ukusizwa. Hey abantu bakho. UMnangagwa vele ngeqiniso akusomuntu ongakhupha igama lokuthi ulabantu bakhe. Ngendlela ahlukumeza ngakhona abantu. Iqiniso lento yenzwa uMnangagwa ubuhlungu kakhulu. And uMnangagwa ngeqiniso kumele ayijele. Kumele abotshwe lo muntu lo. Kambe izenzo ezimbi ezingaka azenze ebantwini, azenze bafazini. Kambe uyabucabanga njani uma uhlukumeza umfazi ngaliyandlela? Kumbe uyabungazalanga wena, kumbe uyabungela mfazi.
Sawubona mlaleli nabalandeli beStudio 7. Lo okhulumayo uGatsheni, ngokuzalwa ngizalwa kwaGodlwayo Mahlaba ithwale. Ngithanda nje ukudlulisa nje amazwi enduduzo mani emdenini lo engizokhuluma ngawo owaseGwanda okushone khona abantu abathathu emzini owodwa. Ayi ngizwe kungihlaba mani nami kusiba buhlungu. Umbuzo wambuso sithi kambe abantu siphila emhlabeni onjani onabantu abangela nembeza makuyukuthi la abantu bedliswe ipoison ngempela. Kambe wena njengoba usele uphila ufilani uthi unqobile, njengoba usinqobile yini osukuzuzile ngokulahleka kwemphefumulo yabantu labo? Ingabe insuku zabade kumele beziphile ezingezelelwe kuwe yini na? Hayi hlobo zikaNkulunkulu, ake sibeni lo nembeza, ke sibeni losizi entweni masiyenza. Ke ucabangisise kahle into mawuthatha isinqumo uyenza, uzibuzule kambe lento mayisenzeka emdenini wakho uzafila kanjani? Yini ozayizwa uzezwana ubuhlungu uzukubuzwa yini? Hayi abantu ake sibe lomoya woxolo. Insuku zamanje kune corona, isikhathi sokuthi sihlephunelane lokho okuncane okukhona. Kodwa mangabe senza isaba ukudla okukhona endlini kungokukamakhelwana noma kuthiwe ngusibani bani, kodwa ngilambile. Hayi bantu bakithi, ake libe lo nembeza abantu benkosi. Hayi ake kuchaye nje emuntwini mani, hayi kubuhlungu lokho kudoda emdenini.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ikhomishini ebona ngezokhetho kwele Burundi ithi yoncintise kukhetho lukamongameli emele ibandla elibusayo. Umnumzana Evariste Ndayishimiye nguye onqobileyo. UNdayishimiye ungena esikhundleni esesitshiywa ngumnumzana Pierre Nkurunziza. Kodwa amabandla aphikisayo athi kube lokuqilibezela kulolu khetho. Kuvikwa sokufe umuntu wakuqala ngomkhuhlane we-COVID-19 kwele Mozambique. Abezempilakahle kulelozwe bathi umufi uvele minyaka yokuzalwa engamajumi amathathu. Abantu abalomkhuhlane lo eMozambique bedlula kancane amakhulu amabili 209. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uthi umhlangano webandla lakhe lama-Republicans omkhulu wokulungiselela ukhetho owe-convention ulakho ukususwa eNorth Carolina uqhutshelwe kwenye indawo nxa usiba lukhulu waleso sabelo engala ukwesula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Umhlangano lo kumele wenziwe ngoncwabakazi kodwa ngenxa yemigoqo efakwe ngusibalukhulu wesabelo leso umnumzana Roy Cooper olilunga lebandla eliphikisayo lama-Democrats. UTrump uthi amalunga ebandla lakhe amaningi kasoze enelise ukuphatheka kuwo. Umongameli Trump wazakala ngokukhuthaza ukuvulwa kwelizwe lakhe lanxa umkhuhlane we-coronavirus usabulala abantu ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe oyisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Indaba yokuvulwa uTrump vele yiyo into ayithembileyo for i-campaign yakhe ka-2020 and ama-state elokhu evaliwe kutsho ukuthi akakhona ukukampeyina ayenza amarali. Okwesibili, umkhonomi ma ungahambi kahle uzokhombisa ukuthi umbuso wakhe sowehlulekile. So lana ngendaba ye-North Carolina yokuthi i-convention yama-Republican uzoyimuva ma bengakavuli yiku-threatena ngo buyazi ukuthi le convention usually iza nomnotho ku-state leso siyabe siyiholdile and i-North Carolina iyawunida lo mnotho. So ulapha njengoba vele bebe ku-lockdown, so lapha uyathrethena and I think i-tool ayisebenzisayo maye-negotiator uqala threatene vele abesepholisa umoya afterwards. Njalo futhi kuyakhombisa ukuthi akalandaba nje le mpilo zabantu yena owakhe ugijimise i-image yakhe lokuthi ufuna ukuthi convention le kugcwala abantu khona kusazakala ukuthi i-lockdown le ithi kungabi labantu abaningi endaweni enye ngesikhathi sinye njengoba igciwane leli lilokhe liqhubeka li-infecta abantu.
Ingozi esasekhona iyalomkhuhlane singathi yena uTrump lama-Republicans kabayiboni bayichaya ndiva benzani kahle kahle.
Bona injongo yabo nje ibhekane lezomnotho hayi impilo zabantu. Whereas ama-Democrats on the other hand athi no, asibeni careful indlela esivula ngayo ama-states simeke sure ukuthi igciwane leli siyalicontaina lisoze lispread ukwenzela ukuthi sistophe ispread yegciwane. But ama-Republican babhekane le-election ezayo le eka-2020 presidential election and bazibona beluza bona if abantu bezolahlekelwa imisebenzi njengoba sibona sekulabantu abedlula 36 million asebefayile i-unemployment amavikili adlulileyo. So kusobala ukuthi ama-Republican lo Trump bona bafuna into zonke zivulwe ukwenzela ukuthi ama-numbers abo engabonakali emali kakhulu kuyiwa kukhetho luka-2020.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumajumi amahlanu lasithupha 56. Umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa uMnumzana Shingi Munyeza uthi sesifikile isikhathi sokuthi uZulu azikhulule kuhulumende weZANU-PF omubi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.